kwenzakale namhlanje yilokhu bekufuze singene iqalise icase i-defense case ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le besitsho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane belecala kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapolisi so bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokubana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapolisi asibeze bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So ngesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba bantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho elifana yini? Akukho okuguqukileyo?
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho eliqhubeka la icala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage ngoba ekuqaliseni kwakuyistage esasibiza ababo abafakazi khathesi sowungaba laba betheswa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane singathi ngesilungu i-defense yabo.